Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani zinuga ndaba hula mgele msakazweni we studio 7 wamvulo mklazi ku 9 wabakazi 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje owaba ngowesifazane wakuqala ukuba kudale elimqoka elebandla lezaphu iCentral Committee unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edlulileyo uphiwe inhlonipho iqhawe lesizwe iNational Hero.
Izano libandla lobandlululo akusoze kuphele, libandla eliphila ngokudivida abantu. So ukunika uMangwenya akulenzi lingabi libandla lobandlululo.
Umanyano we-United Nations usosole ukubhubha kwentombazana eliminyaka elithumelane 14 eyayibeletha. Isithi udaba lokwendiswa kwamantombazana amancane eZimbabwe kumele luphele.
IBhayibheli livuka kuhle ngoba lalithi nxa emncane lithi intombazana, kodwa-ke iningi mpoca bonke ngomama.
Ibandla le-MDC Alliance koBulawayo lithi liza kupha asebekhulile uncedo lokudla namuhla.
Kwavela kwakhulunywa ngu-Eddie Cross ukuthi akusoke kube lokhetho ngo-2023, into ayibhalayo emaphepheni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamashumi ayisikhombisa lane 74 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo ngasikhathi sinye. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 437 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi ababulewe yi-COVID-19 abangamashumi amahlanu lanye 51. Wesifazane wakuqala ukuba kudale elimqoka elibandla lezaphu iCentral Committee unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edluleyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero Status. Ngwenya ube leminyaka edlula amachumi ayithoba minwembili 86. Ngwenya walimala ngomnyaka ka-1977 kuze kudubuke ibhomba elabulala owayengumholi wevuyo lezibra kwele Zambia umnumzana Jason Ziyaphaphamoyo. Ngomnyaka ka-1960 Ngwenya ngomunye wabasungula ibandla le-National Democratic Party kuze kuvalwe ibandla le-ANC nguhulumende wabelungu. Ngomnyaka ka-1980 Ngwenya wakhethwa ukumela isigaba seBulawayo edale lephalamende waba ngumsekeli kamphathintambo wezisebenzi. Akukaziwa ukuthi uzabekwa na eHarare kumbe nini. Sixoxe nolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso yebhejo likaZulu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Izano libandla lobandlululo akusoze kuphele, libandla eliphila ngokudivida abantu. So ukunika uMangwenya akulenzi lingabi libandla lobandlululo. UMangwenya ulisebenzele ilizwe leli okuseqinisweni ongomunye wabomama abasebenze kakhulu ukulilwela ukuthi likhululeke, laloba ekugcineni wagxamuza esehlamuka ehlamukela ibandla likaZapho. Kodwa uma singakhangela nje sikhangele ngemisebenzi yakhe okulela ukukhulula kwelizwe, hayi ulisebenzele njalo abamnikileyo isicoco sokubana uliqhawe abagxamuzanga. Ukuthi wahlamukela unkomo kuyinto elosizi kakhulu ukuthi ukuthi abantu bathi ngemva kokusebenza nzima bebe sebesiba ngabantu abasuka belangazelele ukudla bekhohlwe ukuthi istruggle kayisikho ukuthi ungalwa sokufuza ukuthi ube nguwena osekudleni kumbeni ngokufuza umphakululi. Istruggle singesabantu, wonke umuntu olwa istruggle kalweli ukuthi edleni, ulwela nje ukuthi abantu bebe lenhlala kahle. Njalo abantu yibo okufuze bekubonge. Kulusizi ukuthi abantu bathanda ukuthi bengasebenza behambe betshela abantu ukuthi ngasebenza nzima. Abantu uma usebenzile bayakwazi, zikuthulele baza kukhuluma.
Ungasitshela ukuthi ubona njani ukukhethwa kwabantu abanye sizwa kuthiwa bakhethwe ukuthi bazaphiwa izicoco? Ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngokwakuqala kaze kwenziwe lokhu owayengumongameli wayengakwenzi? Kungakutshengisana
ngoma umnakano kulezinto ezithu ezingabe kuzitsho. Kungabe kusitsho ukuthi ubaba lowu osembusweni kathesi labanye bakhe bazama ukunyutralize nokupacifya abanye ababe ngabalweli benkululeko ukuthi bezibone be-recognized. But ungakhangela eqinisweni eliphilayo ukuba ona phezu kokubana abantu baphila impilo nzima akuhambisani lokuthi uthi wena ubanikeza i-honor lay kumbeni okunye ube ngabe kuyindlela yokuthi ubefuna nje ukuthi one unkosikazi wakhe wasebuye kucatshisile ngokufuna ukuthi ethini uona abantu abatshiyetshiyeneyo. So kukabili ukuthi uyapolitika uzama ukupacifya lokunyutralize abanye laba abalweli benkululeko obona ngani bangagcina bekhulume against umbuso wakhe lento ezifanayo kube sokugcina kubonisa abantu ukuthini ababusi kahle.
Umnumzana Mbuso ofuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu njalo engumkhokheli wenhlanganiso ibhetshu likaZulu. Kunjalo nje namuhla likhefu lokunanza abalwa impi yenkululeko ele National Heroes Day kulombuthano ozenzelwa emathuneni eHeroes Acre eHarare ozangenwa ngabantu abangedluli amakhulu amabili ngenxa yokwesabela ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Lumbuthano uzakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Imbiko kaMnangagwa izabalwa kuzigaba zonke zelizwe. United Nations ususwele ukubhubha kwentombazana eleminyaka elitshumi lane eyayibeletha isithi udaba lokwendiswa kwamantombazana amancane eZimbabwe kumele luphele. UMemory Machaya wayengukholo lwesipostoli wabhubha ngenyanga edluleyo ekhulelwe kodwa eleminyaka elitshumi lane. Umanyano United Nations uthi inani labantwana abangamantombazana abayendiswayo bebancane kakhulu liya liqansa ngesiqubu esethusayo. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko uMnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mbona bayazenzisa, bazifundisa into engayisiyo, bavunyelwa, bahlala lento eyisibozi bayikhangela bayikhwabitha. Angiboni, angikhumbuli eBhayibhelini lapho sihlangana khona le ndaba yabantwana besendiswa. Angikuboni, kakukho ngokwazi kwami, ngoba bonke omama kumbe abesifazane abaseBhayibhelini kwakungabantu asebekhulile. IBhayibheli likubeka kuhle ngoba lalithi nxa emncane lithi intombazane, kodwa-ke iningi bonke ngomama. Hayi, eBhayibhelini ngingamangala nxa kungaba le vesi sibili elithi abantwanyana abancinyane bayekwenda. Ngobana umendo ngowabo mama mabesifazane asebekhulile asebesazi ukuthi kanti vele khona ukwenda kuyini.
Siyabona ukumana abantwana ukuthiwa bayendiswa kuthiwa babe bephuthiwe indoda yaphupha umntwana kumbe umfazi ethi sengilobola khonoko ukubona njani
into enhle ukuthi vele kuthiwa liphupho siyakwazi ukuphupha kwesinye isikhathi kuwumana nje kanti njalo into ebuhlungu ngephupho akula muntu ongathi ye liphupho sibili lami ngibonile ngilizile ngiyalazi kwakuphuphile ukuphupha umuntu angaphupha ekhangele ukuthi uyawumana ngisho abantu bangaze babe babili omunye aphuphe ngakho ungakwazi empeleni eqinisweni ukuthi ubani uphuphene ngakho laba bantu bangacatsha ngemva kwendaba naleyo bethathela ukuthi abaprofeti basendulo ukuthi babephupha babebona imibono bayibhale phansi laba abaphuphi bayawumana bahamba lomoya omubi akula nto enjalo ikakhulu ngapha kithi esintwini sakithi vele kasikwazi ukuthi kule ndaba enjalo ukuthi umuntu akwaphupha wathi mphupha umfazi womuntu ikuganga ikuxhwala yikuswela nje ubuntu yikuthi abantu bakithi labo sebaba ngothathekile sebapho ungena lezinye iinkonzo ezizikhanyela ukuthi kakula lutho lapha yizinkonzo zezigebengu yizinkonzo zabathakathi ziinkonzo zabobhinya baza ngixolela abangaphathe kuhle ngalokhu kodwa eqinisweni yikhona lokho ukuthi umuntu avuke ehumane bheda elandela izimfiso zenhliziyo yakhe ebolileyo abesesithi uphuphile kakulanto enjalo vele ayikazibe khona ngapha ngesintwini esazisibe ababephupha yilaba belapha labo babengaphupha umuntu babengaphupha isemkhulu umugogo wakhe ephupha lezihlahla ezincedisa abantu labo yibe esikwaziyo ukuthi babephupha amaphupho asiza abantu
umnumzana Thandeko Zintinkandla yingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ibandla le-MTC Alliance lithi liza kupha asebekhulile bakobulawayo uncedo lokudla. Ngomnyaka ophelileyo leli bandla waphathisa asebekhulile laba. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kusasa singene empophoma enkulumane emakhokhoba lentumbane sinikeza osikhulile impuphu ama 10 kg awe roller meal lokhu sike sakwenza umnyaka ophelileyo siyakwenza futhi kusasa ngoba siyakubona sibili ukuthi COVID le ivalela abantu amathuba ivalela abantu abaningi ukuthi besebenze ivalela abantu abaningi amathubo ukuthi bethole into ezisizayo empilweni so kusasa umlando wethu ngo umlando olula kakhulu ukuthi sitshengise ukuthi siyabathanda abadala bethu so abadala sesibatshelile babe silindile kulezo ndawo esibatshele zona
likhangelele na ukuthi ukhetho lulakho ukuthi lungadluliselwa phambili nxa kuyikuthi iCovid iyaqhubekela phambili njalo ungasitshela ukuthi lingavumelana lakho yini lokho
hayi izanu vele yaziyo ukuthi ayithandi khetho izanu yaziyo ukuthi lapho kulokhetho kubuya amabutho kubuya abantu abasebenza nsika ukuthi bephambanise bengenele bencedisa leyo zanu so awusiwo umbuzo wokuthi namhla umuntu engathanda buza ukuthi ethini ngoba kwavela kwakhulunywa ngu-Eddie Cross ukuthi akusoke kube lokhetho ngo-2023 into ayibhalayo emaphepheni liyazi u-Eddie Cross ngabantu be-Rhodesia Front abantu ababesebenza lo Smith njalo siyakunanzelela ukuthi abantu ababesebenza lo Smith kakhulu bathanda i-faction day ezanu-PF ethiwa yiLacoste so ungamuzwa u-Eddie Cross ekhuluma ukuthi akusoke kube lokhetho likunanzelele khonokho libamba amazwi wona lawo ngoba into elalelwa yilaba abalala balandela i-faction ye-Lacoste. So sikubona thina ukuthi sebegcile kukhonoko ukuthi vele kungabi lokhetho oduzananzelela ukuthi abantu abangena ama-church athandwa ngumnangagwa abayalelwa ukubuthana, abantu bezanu PF abayalelwa ukubuthana, indlela abantu abahamba ngayo ngezimota emgwaqweni kuyenza ukuthi kube lula ukuthi i-COVID-19 leyo imemetheke. Uzananzelela ukuthi lapho umthetho obamba khona abantu abayephula umthetho lo kubanjwa abantu be-MDC. So kutshengisa ukuthi nxa bengavalela ukuthi ukhetho lungabi khona kuyabe kuyikwesaba i-MDC Alliance, kuyabe kungasonto yokuthi kuthiwa abantu bafuna ukuvikela uZulu.
Umnumzana Sweden Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Umanje sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Leli phephandaba lithi ngakwelinye icele inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyaqansa. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hope lilodaba lokuthi owayengumongameli weleBotswana umnumzana Ian Khama uthi uzakupha inkomo ngamunye walabo abakade bemele ilizwe emdlalweni wokugijima kuma-Olympics e-Tokyo 2020. Bane abazaphiwa lezi nkomo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bakithi balaleli konke nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Yeah, hayi ngithemba siyaphila abantu benkosi, njalo siyananzelela impilo esiphila kuyo kulezi nsuku. Sizivikeleni bakithi kukho konke okuhlangane lobhubhane lolugciwane le-COVID, ngoba bakithi hayi liyabulala bantu. Hayi sesikhanyele isihlobo mpela, hayi kansiphezu mpela lizembelela lekhulunywa eBhayibhelini ukuthi ona hayi liyagawula. Hayi for sure ke hayi selisiyasilibona ke manje ligawula lelizembe. Ngokunjalo ke hayi akuna lutho bantu benkosi, nami nje ngizathi ukuphawula kancane nje khona lapho. Ye ngiye ngizwe litshela abantu lithi khona bengathumeli imiyalezo ephehla izondano, imiyalezo ethukanayo. Yini cishe ngi-understand, cishe ngizwisise ukuthi ndizama ukuthini. Ize yiloba nje isimo sokukhuluma kwabantu lungasiqondi kahle. Abantu bakhulunyiswa isimo abaphila ngaphansi kwaso. Akekho umuntu othukutheleyo noma ozondileyo okhuluma amagama afana namagama okushumayela ivangeli. Umuntu olambileyo, umuntu ozondileyo, amagama akhe vele ahamba engabi mnandi kahle, esenziwa isimo ayabe kuso. Ye so ke ngithi kancane laphana njengalokhu nje sizwe kuthiwa khona ngizokuthiwa abantu bemukela izimota kuthiwa ngabe pholalayo leyo kumbe phola kumbe wadi yona leyo baphiwa izimota, bathengela izimota ezintsha ezinkulu. Kambe kungabe kungumcabango omuhle unaleyo ilizwe lisokolakanga kwezikolo zingelama-sanitizer, zingelawathi, izibhedlela kungekho ibithi, kungenamibheda. Bakithi asazi wela sithukani kodwa ke siyaphawula. Yabonga, ukhuluma lishagwane elikhulu. Ukhanyani Ncube esigabeni sakwaSihoko, kodwa ngikhuluma ngilapha kulese South Africa emzini waseJohannesburg. Yabonga, amen kule ndawo.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7, ngalinjani lapha elikhulu labalandeli bakaStudio 7 ngezindawo ngezindawo. Ngiyalibulisa, nikhulumayo uJoshua Ncube waselukani okuhlala seJoburg. Hayi, ngilandile ngikifahla phahla ngamancane. Siyajabula kakhulu nasi sizwa ukuthiwa uhlelo lokuhlatshwa selizwa ngena lesemaphandleni. Sizwa ngela semakhaya. Siyajabula kakhulu ukuthi abantu belihlatshwe. Sikwazi wanone singulube. COVID iyabulala, abanye bathi zethini iyabulala, konke kuyabulala. Kodwa hayi, abantu babayehlatshwa. Kodwa isicelo esilaso, isicelo kuhulumeni government sizothatha ukuza kuyahlaba. Abesibutho ekhaya. Besicela abesibutho labo bazabuyahlaba ekhaya njengendayini zakithi Bulupane. Cela abesibutho abazi ulimi lolo olakuleyo ndawo. Ngoba kungahamba abantu abangazi ulimi lolo olakuleyo ndawo. Sizafelwa ngogogo, sifelwe ngokhulu. Bengazwanani emkhuhlaneni ababe ukhuluma ngoba kule mbuzo imuzwayo uma bengakakuhlabi. So gogo kaso zibelwazi lolo limi besilungu sizamehlula bekhulukuza mehlula bephomba kumsukela ugogo bemhlabe kanti lo mkhuhlane ugogo etshone sikuvuka ngale ndaba engani ngegugu round sibe sifa ugogo labokhulu besicela abantu abayazi ulimi lwabogogo labokhulu bebe kuleyo ndawo njalo futhi engikuchoyo ukuthi angazi but isizwe sakithi endani leyo sizethuka sibona abebutho ngoba umuntu othwala ibutho othwala isoja samcina ngegugu rawunda azange saphinda sabona isoja kuleyo ndawo siwazila idorobheni umkhaya bethu esiwaziyo ngamaphoyisa isoja kasilazi so nxa sisifuna amasoja sabe sesicabanga igugu rawundi yibo abantu esacina ngabo lawo azange saphinda sabona isoja kuleyo ndawo so sebe sesifuna ngani sijikile futhi ngiyabonga
sanibonani balandeli umsakazo Studio 7 ya ngiyabonga kakhulu ngibingelela ngise ya hayi ngiyezwa bayakhuluma abantu njalo konke abakhulumayo hayi kuyezwakala nami ngile complaint nje encane njalo ngizama ukuthi ngivule abantu amehlo kancane yazi ukuthi singavumeli ukuphazanyiswa ngamabandla la aqalayo manje ukuphaphama ngoba manje kudala indlela sihamba mina lami ngisengihambe ngazama endaweni eziningi angilitholi ibandla eliqinileyo i-spread laphana kufuneka ibandla eliqinileyo elizakhupha umbuso wezane ngoba umbuso wezane vele wangena ngokukhruku manje angiliboni ibandla elingayikhipha izane izaphi ukuba iba strong ibingakhona ukuthi ikhiphe izaphi izane ngoba sengihambe amanye amabandla kukhaleka ngamabandla akhuluma ngezimali ekhuluma nje kungekho into ayenzayo kungekho ukuphakama okwenza abakwenzayo kodwa yeke ngiwaqamba ukuthi wathi lawo mabandla noma ubatshele ukuthi guys angise benzi ngiyazama lami kodwa imali anginayo kuyakhanya usungumuntu ongathandekiyo usuyaphusha la kulelo bandla which means it's after business it's after man awukho umsebenzi awukho umzabala zezophumelela ma kwenzwa kanjalo ngoba maningamabandla esengabonile mina nalasaqala nje ukukhuphuka hhayi awadosi kahle kodwa ke ma ungaba lobambano kube lobumbano kube nokuzwana sometimes kungaba le mpumelelo kodwa ke ma besadosa kanje besabheka kakhulu nezimali ukuthi uma ungenamali wena awuselilunga lebandla kanti ke even kusaseyizapha kwakungadingwa mali yakho kwakudingwa wena iqoko lakho ukuthi uma sokusiyavota uvote uvotele phathi uzoyivotela kanjani iphathi ma izokususa ithi ngoba kunamali ixoshele ngaphandle which means it's wrong landela iphathi engagijimisa imali landela iphathi ekwazi ukuthi iqondene iphathi ezosusa le iphathi esembusweni ngobudlwangudlwangu ngiyabonga sihlobo zami kunifula libusisi
sanibonani bonke basakazi bama Studio 7 nabalaleli bonke kuzindaweni ezindaweni kuzo zihlobo zami bengilo mbono lapha othi wona why amaphathi lawa wonke angapha emathekeleleni engahlangani wonke kube yiphathi eyi-1 konke ne-MDC kachamisa kuhlangane ngoba zona inkokheli zamaphathi lawa kezibizane zihlale phansi zibonisane ngalolu udaba lokuthi kungenziwa njani ukuze kukhitshwe izanu ezihlalweni kodwa lenyana kulokhu ezidonselwayo lomunye eqhamukele yakho iphathi lomunye aqhamukele yakho iphathi omunye ethi mina ngumthwakazi omunye ethi mina ngi-MDC omunye ethi ye mina ngizapho nomunye yathi mina ngikuthi ngeke siyenze lutho izanupiyo siyacela abadala ukuthi kunjani ukuthi inkokheli zamaphathi ke lihlale phansi libizane nje lihlale phansi libizane yebo siyakwazi ukuthi le omunye lomunye ufunde kakuhle imali phezulu le kodwa-ke nxa kuyukuthi amaphathi amaphathi lawa afuna ukusebenzela abantu abuyisela ukuthi ayisebenzele abantu phezulu lokhu kunjani ukuthi amaphathi wonke lawa angapha emathebeleni nje kuhlale phansi wonke nje kuhlale phansi konke MDC kaChamisa Mthwakazi Zaphu wonke nje konke kupita labo konke sibangibizwe lapho kuhlale phansi kubenze iphathi eyi-1 eqinileyo ezavotelwa ngabantu bonke kukhethwe iZANU-PF kodwa nxa sisesengamaqembuqembu sisathi mina ngokabani mina ngokabani lapha nje badala bami asikhohlweni asikhohlweni sizakukhala size sithi inkosi labantu bethu besikhale beze bethi inkosi labazukulu bethu besikhale beze bethi inkosi ezilongi ezi abantu bengafuni ukubambana lomunye engafuni ukuthi ukukhokhelwa ngomunye lomunye engafuni ukukhokhelwa ngomunye ngoba bonke abantu bafuna ukuba zinkokheli kodwa likunanzelele khonokho ukuthi ikudubekisa abantu ikudubekisa abantu impela ikudubekisa abantu khonokho okwenziwayo so zamanini ukuthi lihlale phansi inkokheli zamaphathi wonke la emathebeleleni MDC kaChamisa namaphathi wonke omthwakazi obani bani Zaphu wonke hlalanini phansi njengenkokheli liphumele umbono omunye singenzenjani ukuze sikhiphele iphansi kuphela okhulumayo Nkomo uSimozimbuya elikani esigabeni sesejabhiwa ungatekana mawuthatha ngiyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ephehla ukubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Siyabonga. Kwezemelika usibalukhulu wesidolobho le-New York umnumzana Andrew Cuomo usethulele ugatsha lwezemithetho amaphepha okuphikisa amacala awetheswayo okubambabamba abesifazane bengafuni. Ugatsha lwezemithetho lwacwayisisa lolu daba lwafumana ubufakazi bokuthi mpela uKhumo engaba wakwenza lokhu kodwa yena uyalandula esithi nxa kwenzakala wayengajonganga ukuhlukuluza abesifazana laba abalitshumi lanye abanye abasebenza ehofisini yakhe. Sixoxele ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
So uKhumo njengogovernor ngumuntu olepower kakhulu, so lana udubo olukhona ngolokuthi wa-abuse i-office yakhe ngokubana ngokuthi enze into ezifana a-accuse ngazo ukuthi wakwenza noma kakwenzanga. At the end of the day kunzima ukuthi ukwazi ukuthi iqiniso yini, kodwa laye kukhona ukuthiza ngathi uyavuma ukuthi wakwenza kodwa ethena wayekwenza innocently engazami ukuthi ahlukumeze or aphathe laba abesifazane kakubi. But because of i-position yakhe is umuntu ole high position ku-government e-New York engu-governor, kuba lama optics a-wrong kakhulu ngoba at the end of the day ama-accusation lawa sizozwa uma idaba lwakhona lusiya e-court ukuthi luzophelela kuphi. Kodwa sekule presidency embi la e-America yama-leaders, sabona even u-Donald Trump accuse even engakabi ngumongameli ukuthi wayebamba abesifazana izitho zabo lani ngendlela abangazange bayithakazelele. Kodwa sambona nawo ayikho into eyenzakala kuye, waqhubeka wawina waba ngumongameli waleli lizwe. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani ngokhomo.
Ungathini wena nxa uqathanisa izenzo zona lezo ekhaya lalapha kwele Melika?
I-sexual harassment ngokwayo iludaba olukhulu kakhulu la kwele America ngoba even lasemisebenzini abasebenzi bayafundiswa indlela okumele bakhulume ngayo lama-colleagues abo labanye aba andabona aba reporter kubo. Anytime ma ungumuntu ole influence ole sikhundla even ku company ine private setup kuqakathekile kakhulu ukuthi unanzelele indlela ointeracta ngayo labasebenzi, especially abe sex different from kweyakho, ukwenzela ukuthi bangafili as though wena usebenzisa ipower yakho njengokuba yisenior kibo ukuthi wenze umathanda ngabo ngendlela okhuluma ngayo kibo
Mago kutu walengo toleana esanda ezi uzamu kuti ulale lao o intesifana la lezo izi ndo ezi kangelela gabi la kuru lezo ezi namelana zenzege in a workplace and even it's more so in a political environment. Ezi mbapwe sponu kuti gatekati aslam cheto etrini leyo eche zisa abantu abenza izinto ezifana nalezi njalo futhi ngesikhathi esiningi lokusaba okuningi from umuntu oyabehlukunyeziwe ukuthi a report umkhulu wakhe ngoba uyabesaba ukuthi one angaxotshwa angaluza umsebenzi wakhe two kunzima ukuthi abantu ba believe ngoba esikhathini esiningi laba bantu abalezikhundla yibona abantu abalezimali and therefore sometimes ukukhanya ngathi wena mhlawumbe nguwe owawuziphosela kuye ngoba ufuna ukuthi akupromote emsebenzini noma akunikeze ama favors.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesabeleni seVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edluleyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. Udaba lokubhubha kwentombazana eleminyaka elitshumilane soluze lwafika kumanyano we-United Nations. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibalelisayo nguChris Gande.